Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 6 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kunokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMaryland South ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye kwabhubha abedlula amachumi amathathu 33.
Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho ivaccine ye first dose sokulenyanga phosele half kwezindawo zakhona
eHarare. Kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye indawo zelizwe okufana lakobulawayo osekungaseneli imibheda yezigulane.
Hayi abantu kabalandeli okunenge, especially indaba ye social distance le yiye ngathi yahlupha.
Ivandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa ukhetho lwama-by-elections kumele abe esehambise amabizo abo kungakafiki umhla ka-16, osekudale imibuzo yokuthi ukhetho soluzenziwa na.
Izehlakalo lapho nalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo.
Kubhubhe abantu abangamachumi amabili kwalimala abambalwa ngemva kokuba imoto zinqikilene ngoba enye idubuke ithaya yaphambuka emgwaqweni duze lemaswingo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMathebeleland South ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye kwabhubha abedlula amachumi amathathu 33. Lolu gatsha luthi amanani esigaba seMathebeleland South awethulwanga izolo, okutsho ukuthi amanani la angaba ephezulu kulalawo awethulweyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abedlula inkulungwane ezine 4638 bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Kunjalo nje inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi ukudingisisa ekuqhube emawadini aseMatobo, Mangwe, Gwanda le-Insiza esigabeni seMathebeleland South kuveza ukuthi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 awaneli, ngakho iningi alifinyeleli ukuhlatshwa. Esilela kakhulu kubikwa kungeyakuqala ijekiseni, njalo abayidingayo batshelwa ukuba baye ezibhedlela ezinkulu, kodwa bathi imoto azitholakali lula njalo ezikhona ziyadula, kukanti abasela siqiniseko sokuthi ijekiseni le bazayithola. Usizo okuningi okuphume kulolu phenyo usithandekile Mhlanga we-Studio Sekhumbulani Maphosa, umqondisi walinhlanganiso.
Njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights sike saba lokuxoxisana lapha kade sibuza khona inkokheli zesigaba ukuthi simi njani isimo sokutholakala kwekhambi le-coronavirus esithi thina i-vaccine. Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho i-vaccine ye-first dose sokulenyanga phosele half kwezindawo zakhona ingatholakali, kukanti lapho bekungani niqeda kuphela khona sokulenyanga ingekho, ebikhona kwezindawo yi-second dose nje kuphela iyo yodwa kade khona. Then okwesibili futhi esikutholile ukuthi abantu bayehluleka uhamba kuma-district centers besiyathola i-first dose ye-vaccine ngendaba yokuvalwa kwezimota okwenziwa nguhulumende lapha athi khona asebethwala sokunguzubukho kuphela othwala uzulu kukanti ungananzelela kulezo ndawo zemakhaya akakho uzubo othwala abantu okuthi kututa abantu ngabala transport yokuya kuma district centers abo abanye bathe lapho nxa bengenelisa ukugada ama private lawa pirateayo asedura kakhulu okuthi i distance umango ongaba yi 30 kilometers usuchajwa imali engalingana le 100 rands umango owodwa okuthi ukuthi uhamba lokuphenduka kuba yi 200 rands njalo futhi baveze ukuthi abalalulayo information epheleleyo ukuthi nxa bengahamba ku district bangayithola yini i vaccine ngoba bayesaba ukuthi uzagada uthole ukuthiwa kayikho uyabusufana lomuntu odlalisa imali
impumela yokudingisisa kwenu liza kwenzani ngayo liza mazisa yini uhulumeni ukuthi athathe inyathelo
siyabelane labanye esisebenzelana labo abasendaweni ezijiyeneyo zelizwe esaziyo ukuthi labo hlezi baseduze lomthambo wamandla labo bangeke kufikisa emthanjeni wamandla kahulumende kukanti njalo sike sakuthumela lasephawini lwenyosi Twitter lapho esithintheke khona iMinister of Health zatheka lengathi ezijiyeneyo zikahulumende labakhokheli bakahulumende abajiyeneyo sizaphinda futhi njalo sibe lakho ukukuthumela nge-email kungathi zikahulumende ukuze babe layo le-information kukanti siyakholwa ukuthi bavele balayo ikukhumbuzana njengayo ukuthi hayi lingakhohlwa emakhaya ukuyafikisa i-vaccine ngoba abantu labo bathi bayimelele khona ngale ezabelweni zemakhaya kungabi into edorobheni kuphela
lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo umphathi ntambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kutshela iphephandaba leHerald ukuthi uhulumende uzasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachuma isikhombisa $70 million ukuthenga ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 ukuze abantu abafika izigidi ezilichumi 10 million bayifinyelele okungenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane elizweni. Lokhu sikudabalunye eHarare kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye izindawo zelizwe ezifana lakobulawayo osokungaseneli imibheda yezigulane. Sixoxe lomela isigaba seSouthern umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha eHarare kungathi kungcono mbichana ngoba abantu sebengathi bayesaba ngaba yesaba iCovid bayesaba amapolisa kodwa umuntu kufuza azibonele yedwa ngoba lo mkhuhlane lo ukhona sibili abantu bayafa but ngapha kungathi kungcono mbichana ngeke ngabhotabhota ngibona kodwa abantu yama i-social distance akula but bayabelawo ama-masks
abantu bayalandela na iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19
Hayi abantu kabalandeli okunenge especially indaba ye social distance lay yengathi yahlupa bayahamba lawo amamaski kodwa angazi mbone umuntu ohamba yele sanitizer yakhe kumbe enzeni angiboni kodwa amamaski yiwo kade belawo abantu bebhoda etown lapha ngibabonile but yona le indaba yokuthi khona kaba kula sanitizer i-social distance hayi akula njalo lapha empare lapha kuya ku-congested anto yabe gcwele emabhasini akula
khona izibhedlela kunjani kwezinye izibhedlela sike sezwa kuthiwa akusela mbheda ngokugcwala kwabantu abale coronavirus ungasitshela ukuthi wena kuyini okuzwileyo khona ngaphera
ngapha eHarare hayi imibheda sibili abantu ngathi iyaswelakala kodwa ukuthi ngithi kulomuntu olala phansi hayi angizange ngibabone ngoba mina iconstituency yami yehlanganisela leHarare hospital ngeke ngayofika khona imbono ukuthi khona umumo wangkhona unjani but sibili imibheda igcwele abantu abagulayo
sike sabona lapha enkundleni zokuxhumana social media kukhulunywa ngokuthi kulama roadblock avalela abantu abafuna ukwengena eHarare ababe bengahlatshwanga ijekiseni Uke wakubona yini kusenzakala lokho?
Lami ngikuzwa nje ku social media konapha ukuthi kulabantu abayalela ukungena eHarare kusiya komtoko ngale indaweni yabo umtoko leshamva ngale. Kodwa ke nxa kuyikuthi kuliqiniswa ngikhole ukuthi kuyana iyabe indlela enhle yokuthi abantu bayenze khonoko. Ngoba imithi yangkhona gayanela abantu abaselizweni. So angkhola ukuthi kungaba yinto enhle kakhulu yona leyo. Yebo abantu kufuze bahlatshwe sibili nxa umuntu ukhona. But nxa ungeko ke abantu bayenze njani. Njalo even bonaba abantu abahlatshiweyo abanye bangkhona abala le certificate. But kuyatshengisa ukuthi kona wahlatshwa kabili. Labakwazi lokuthi ama-certificate angkhona athathwanga.
Umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare.
Yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphatha njani impilo zabatsha elizweni. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Ibandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kumele abe esihambise amabizo abo kungakafiki umhla ka-16. Osekudale umbuzo wokuthi ukhetho soluzenziwa na. Ugatsha lwezokhetho lwamisa ukhetho lezinye inhlelo ezihambelana lezombusazwe ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus nyakenye. Kodwa ibandla lezanu PF lethule umbiko othi bonke abafuna ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalele parliamente kunye lamakhansili kumele bathumele imininingwane yempilo zabo nezifundo asebezenzayo kungakafiki umhla ka-16 walinyanga. Kodwa lumbiko uthi akumelanga amalunga akhuthaze ukubuthana kwabantu. Sixoxe lelunga lebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, umnumzana wachisibanda, saqala ngokumbuza ukuthi bona kuyini abakwenzayo phambilini kokhetho njengoba lukhanya seludumela emasumpeni.
Thina njengebandla eliphikisayo le-MDC Alliance silibandla elinakekela impilo zabantu ngokunjalo sivele silibandla elihlelekileyo. Imisebenzi yethu yokuqoqa ibandla siyisungule kudala. Kuthe nxa sekufika isikhathi sokuthi sokusenziwa i-lockdown sinanzelela ukuthi singafaka abantu beZimbabwe engozini bese sivele sesihlelile ama structures ethu ami kahle okubi eNzansi eMandebeleni. Ye ukusemqoka ukuthi leli sekulithuba elikhulu lokuthi sisebenze kakhulukazi kwi social media ukuthi intana labantu njengoba sivele silama structures ahlelekileyo. Siyathintana sibili kusa kwamalanga lama structures ethu labantu bethu.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye COVID-19?
Ibandla lihlelekile impela kuhle sikugiya sibili sibhizi silungiselela ukuthi abantu bahambe bayiregister ngobuningi ngoba ivoti liwinwa ngama numbers.
Sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla lezanu PF bayaqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile lemigoqo le ekhona. Khona ngapho eMatsouth khona kunjani? Bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye-COVID-19 besenza ezombusazo?
Uyakwazi mfowethu ukuthi ibandla lezanu PF amaqhingalo vele manengi. Izehlakalo lapho lalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo. Thina sinanzelela inhlelo lwe-lockdown le-COVID le mashayabhuqelo. Kula amalanga ke babuthanisa abantu ngezindawo bebasusa lapho lalaphaya lana kuthiwa kubhaliswa ukuthi ababe sempini bazathola lalabo ababe ngabapheki lalabo ababe londolozwa ezinkambeni ngaphandle kwamazwe eZambia labo Botswana labo Mozambique abantu babhizi bagijima lapha lalapha yana kukanti ke leyisingoma evele sijayelekile esisenza abanye abantu babe madolo nzima ngoba kade kwavetwa kanti ngemva kwe 41 years siyabe silokhu izivetana kungabonakali ukuthi kuya ngapi ngoba lelizwe lale imali yangkhona kakula izavela ngapleyo mali yokubhadala lawo bantu lelo liqhinga lezana PF lokuzama ukuheha abantu ebandleni batshela ukuthi bazabanika imali kodwa kungela imali abazayithola
umnumzana wachisibanda lilunga lebandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abangamachumi amabili abafileyo ngemva kokuba imota yohlobo lweToyota Grandvia idubuke ithaya yaphambuka umgwaqo yangqekilana lehlobo lweToyota Wish emgwaqweni osuka eMasuingo uqonda ezishabane izolo emini. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga unguye njalo umphathintambo wezempilakahle uthi abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokwelamisa imuli ngoba bengavunyelwa ngomthetho ukuya emacansini. UChiwenga ubikwa ethule la mazwi edalela ephalamende ngeviki edluleyo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balubonani salubonani balandeli baka Studio 7. Wonke lokho siyakuzwa ukuthi abantu ababesempini omjibha obani ababethwala izitshwala bebhalise kuzahola izimali. Lama ovetha asalaza hola izimali. Izithembiso nje, izifiso zikathemba loamukela. Abantu bahambani ezigebheli izingadi lilime litshaya izitina lithengise. Lingalahlelwa isikhathi. Isikhathi sonke mina kuvotwa lihleli libhalisa. Uvotwa lihleli libhalisa. Libhalisa lokhu izinkukhu libhalisani. Into ezingake zaphuma hlalani phansi emzini ngiyaze libange i-corona loba lenza ama-project lizenzele linalodwa lizithuthukele ladlulwa ivoti lokhu elabela ukuthi liyakufuna lokhu eliduduzwa ngakho akulanto liyaphinda lithona fana lokuthi lizenzele ingadi lilime umbhida labo-oyo lithengise oliye eBotswana lede umsebenzi wale-South Africa ngoba iHarare iBulawayo sokuyi-South Africa yikho lapho esikhuluma nje sikhona ukuze siphilise abantwana lokho okuningi lokhu yekelani laba abakhokhelayo bevele bekhokhe Ibonani kusukisela 1980 bengaphumanga ubani ukhona engabakhuphi yekelani behlale benjalo bekhokhele kuzafika isikhathi ma sebedinwe kwazalitshela kodwa kwamanje ukuthi lihlala lithi hha lizawina lizawina lo nyaka kuyahamba kunje akudla labo MDC dala baphela kusasebenzi konke lokho akusela maphatha ophuza aphila sokwabola konke lokho yekelani konke lokho
ngiyalibingelela abasakazi be-Studio 7 ngithi Mbongo Mdali osaligcinile njengoba silizwa nje lisasethulela izindaba ngithi hayi qhubekani lizinakekela ngukhethwe bebe ngikhuluma ngiseGaborone Botswana mina bengicela ke sibuze ubaba uMnangagwa lapha ukuthi kanti njengoba phela uKembo Mohadi ekade wachiya isikhundla lesiyana siphethwe ngubani uzafaka nini lo okumele asiphathe njalo khonoko kwakumelwe nguKembo Mohadi khona phana according to unity accord njengoba phela izinyanga zilokhu ziqhuba zisiya phambili kungaca ukuthi isikhala sivalwa nini ngakuboni yini ukuthi uncindezela bona labo ababemelwe kunangulokhu Kembo Mohadi according to unity accord yona leyo asazi kumbe ukuyekela kulesikhala okwesikhathi eside kangaka lapho uzama nje ukuthi kuvele kube sobala ukuthi laleyo unity accord kwakuvele nje kuyisiphamaso ayizange yavela yaba ngeqiniso ngoba phela isikhala esinjiyana nxa siyahlala isikhathi eside kangaka thina ke
abalolo hlangothi kucaca sobala ukuthi sivele asimelwa ngamuntu laphana njalo nxa bezama ukuthi bayabuza ababuzayo kusuka nje kuvele izimpendulo ezithi ba promote i-tribalism so ngiyazibuza ukuthi ukukhuluma ngokuthi abantu kabasamelwanga i-tribalism na so asazi ke laphana ukuthi ucabangani umnanga kwakumbe uzama ukutshengisani ilizwe okwesibili kubafowethu ngapha ohlangothini lomthwakazi ngithi hayi akula muntu ongamthatha ubulawayo akula muntu ongamthatha umthwakazi umnanga kwalochamisa bancane kakhulu isizwe senkosi lesiyana ende umthwakazi uzobuyela ebukhosini bakhe akulala nxa sikhangela iZimbabwe leyana hayi bazamile kakhulu kwathatha izizwe eziningi ukuthi umthwakazi becine bekwanisile ukuthi benqobe ilithole ubuthole kalobhengula bona abantu besishoneni sebebambene lamabhunu lezizwe ezinye zaseziziningi sezifake izandla oBritain yibo abakwanisayo ukuthi behlanganele isizwe esiyiwani umthwakazi masingabi madolo nzima umthwakazi uyabuyela ezandleni zabanikazi ngiyabonga
yalibingelela abasakazi baka Studio 7 ngibonga ngohlelo lesinalo iqhubekele phambili lisinika lezi zindaba ezinhle njalo ezimqotho njalo ziliqiniso okhulumayo nguPeter Mdlovu sempandeni esigabeni semkhaya ePlantree yebo siyezwa abantu bekhuluma bethi ishona ndebele kodwa lokho kokucasana ngobala asikho kungalungisa iZimbabwe iZimbabwe ibidinga ukuthi simanyane sibe munye loba singathi sime kumthwakazi kodwa siyabe simi singamaNdebele kuphela amashona lawo maye ngathi evotele amashona kutsho ukuthi ngoba amashona vele emaningi kulathi sizadliwa still sibuswe lishona amaNdebele asokuthi kuhlakanipha esikwenzayo masi sithi sime short layo ubaba unkomo wayengamanga yedwa wayebambene lamashona lamaNdebele lamakhalanga lamavenda so lathi bekufanele ukuthi sibe sezinyathelweni zakhe siqale silungise ilizwe qala kuyikhona sizaqala ukuthi silungise okwethu kwesiNdebele asimanyaneni sibe ndawonye sibe ngabantwana bezibabha abahluphekileyo hatshi ukuthi sidabukane phakathi khonoko sesikwenza kweshona Ndebele lakho kuhlukanisa amavoti sipilta amavoti abantu abavotelayo edlong besiba baningi kutshengisela ukuthi asinyeke sibakhipha bezanop f ngoba bona bahleli bemi ndawonye ababe bedabukana phakathi ababe bephuma kula ama-opposition party asemaceleni kodwa bezanop f bazahlala benjalo
ngiyabonga. Oh ngisibonge laphana ku Studio 7 njani kodwa abantu be Studio 7 lonke abalandeli abanaleli wonke nje umuntu labasakezwe laphana wonke laphana untungamilinkomo thandu baba lo masho njalo untungamilinkomo khuluma impela ukuthi noma ungumuntu omdala uzwe kahle mayisla abadala ngazi ngoba bazilalela izindaba ezimnandi kangaka bakithi asiyakubonga baba laphana le crew yakho yonke osebenza nayo sizathini bakithi hayi yonke into siyayilandela mpela zonke izindaba sizilandela imihla nemihla laphana ke ngithanda ukubeka laphana ngobaba unkomo laphana akanje ukuguja usuku lwakhe indaba kababa laphana indaba enhle kakhulu bakithi ukuthi ngamdala usaphila maybe izinto ngazi right azirayithelizweni ngoba uma ukhayela isimo sakhe wayele nhliziyelo enembeza efana labomandela abantu bethatha ilizwe bathi hayi kakuhlale phansi ukukhulumisana nabelungu bengahamba uma behamba laba abantu bavela bathatha umnotho kudala ebantwini uma behamba bahamba lo mnotho wabo kodwa kwakhaya laba abantu abalezandla ezingcolileyo nenhliziyo ezimbi bathi bathatha umhlaba qeda babethatha umhlaba kulanto abayenzayo kuhleli izinto yamaplaza kona ahleli akulinywa bafa ngendlala lapho eSouth Africa noma belungu bephethe abantu bengcindezela abantu uyabona ukuthi impilo ikhona sala umhlaba wona ngabantu abamnyama kodwa uyafanele ukuthi kuhlale phansi kunegotiate ukuthi kuboniswane ukuthi kuphilwa njani hayi angazi bakithi yabo maphosa
ngibingelele ku Studio 7 ninjani maqhawe namaqhawakazi siyabonga abasakazi abahle abazilethe indaba zinjalo umsakazi weqiniso uvele uhlezi usolwa ngizwile uMagalela Mafasibanda besola uStudio 7 engicabanga ukuthi yabantu abafuna ukubenefitha kulesi system yezanu nabo MDC labo. Thina singabantu bakomthwakazi eMathebeleland ibona i-100% right imthwakazi uStudio 7 imele abantu bakithi sonke eMathebeleland, ayithathi inxa eside, ibeka indaba njengoba zinjalo. Nathi siphawula ngokubona kwethu. Siyabonga mthwakazi, ningasabi ukuthusela ngoboma ogalela namafasibanda bethi lidala udlame ezweni, ngoba bona benamathele emashoneni. Mhlawumbe uyisizukulwane samashona, ngeke siyazi. Siyabonga mathwakazi, libambe kanjalo. Omagalela namafasibanda MDC Alliance ujabulela ukuhlala eyivayisi. Kuyamchaza ukuthi abantu bakithi behlale bengamavayisi kuyonke into eyenziwa eZimbabwe, ipolitiki yaseZimbabwe, emavayisi kuyonke into. Yinonsense lento lesingeke siyamkele. Omafa bavume sebejwayele ukuthi bebe kuleso simo, bebona amashona engathi babalulekile kunabo. Thina sikubona ngathi is nonsense. Ngize kumasendi induna yaseplumtree kumasendi laphana, kahlonipha abantu masendi, ayeke ukuthusela abantu ukuthi abantu bemthwakazi bazonyamalala. Yinonsense le. Uma induna eqiniso kakhankasele kasebenze ngezokwezomdabu ngapha, engangiqhamukeli kwezepolitiki. Asazi ukuthi induna enjani, abayimtshela ngayeni ukuthi induna ayiqhamukeli kwezepolitiki. Ngokwenza kwake kanjalo kungaba khona abanyamalala okufanele ahambe abazingela abuye nabo bephila, or sibone izidumbu zabo ukuthi babalahlele kuphi. Kukhomba ukuthi wayahambisana ne-ground le eyaqeda abantu eMathebeleland. Abantu bakithi sebavumele ukusetshenziswa amashona, sikhathele ngabantu abanjengalabo. Enough is enough. Sifuna ilizwe lethu, nathi sifuna ukubhenefitha eMathebeleland, singabantu beMathebeleland. Hayi indaba yabo ukuthi funa ukuhlala bengamavayisi kuyonke into. Omasendo abasihloniphe njengenduna, asitophi i-nonsense yakhe le yayenzayo. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu, elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi la awalani le-Studio 7, njalo siyalikhuthaza ukuthi lingathumeli amazwi athukayo kumbe aphehla udlame. Siyabonga. Kwezemelika. Ngesonto ilizwe leMelika linanze uzibuse kwenziwa imbuthano egoqela ulayitha kwezitayitayi zama-fireworks. Imuli zahlangana kwaphekwa kwadliwa okungenzakalanga nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Rafael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Kande, lapha eTexas lo nyaka kwehluke kakhulu. Kulumnyaka ophelileyo asizange sibone nje sengisitsho lokujabula kumbe ukudutshulwa kwama-fireworks. Abantu kabahlakaniphanga, abathokozanga. Yiloo lalowo wayeziqoqile emzini wakhe. Kanti-ke njalo ngalesi sikhathi kwakuyisikhathi lapha kwakuyisikhathi kukhulunywa kakhulu ngayo i-corona, i-COVID-19, upresident enguye ophethe lelo hlelo. Akuzange kube lokuthula ngalesi isikhathi ngomnyaka ophelileyo.
Ngokubona kwakho, iningi labantu kade livakatshelana ngalesi sikhathi yilabo asebehlatshiwe na, kumbe bakhona abaphongukubuthana nje bengakahlatshwa amajekiseni omabili?
Ukubuthana kwabantu kube kukuningi kakhulu, ngoba kukhanyile la maparade, kwakhanya laba bemidlalo abe-sports, kwakhanya labo abebekade bengabuthananga kulo umnyaka ophelile bebuthana sibili ngobuningi babo, njalo bengafakanga lama-mask labantu besondelelene kunjiyana. Engingeke ngikutsho ukuthi bekubuthana bebehlatshiwe kumbe abangahlatshwanga. Kodwa-ke nxa ukhangela iTexas ikakhulu emadolobheni, abantu abaningi bahlatshwa sibili ngoba ama-lines akhona ayemade kakhulu, ikakhulu emadolobheni. Abantu engingakwaziyo ukuthi bahlatshwa bayilaba ontamozibomva bemakhaya ngapha emaplazi yiba abangathi abazange bathakazelele ukuhlatshwa kodwa ke laba abemadolobheni hayi
lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubexoxa leStudio 7 ecingweni sesigabeni seTexas singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMathebeleland South ibandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kumele abe sehambise amabizo awo kungakafiki umhlaka 16 selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Chris Gandhi.